Gandhi ngiyabonga umbuzo wakho. Okokuqala, uChamisa uvakatshele eMathamhlophe. EMathamhlophe kuyi-museum ye-Joshua Nkomo National Foundation. Yikho lapha uChamisa ahambe khona. Lokho okokuthi khona uChamisa uvakatshele umuzi kaNkomo ePhelandaba akusilo qiniso. Ngoba okungumuzi kaNkomo iPhelandaba. IMathamhlophe iyi-museum ngoba yadoptwa yi-museum archives.
Vele imnxusi le yini ubenxusiwe ukuthi aye e-museum yakwaNkomo?
Hathi baba, thina abemuli azange simnxuse. Unxuswe ngujaha ongumanager eJoshua Nkomo National Foundation okuthiwa nguJabulani Khadebe. Nguye umuntu abaxoxisanayo ngoba ulesi sifiso laye sokuthi ebe ngu-MP emele i-MDC enkayo. Yikho ke banxusane ngaleyo ndlela bayofika ke lapho e-museum sebetshengisana e-museum. Thina bakwaNkomo hayi azange sibe kwazi ukuthi uyabuya uChamisa. Njalo mina empilweni yami angikaze ngihlangane laye umnumzane uChamisa. Ngibone emfanekisweni nje laku-TV.
Sizwa kuthiwa uthenjiswe intonga kababa uNkomo. Kuliqiniso yini?
Akusikho qiniso lokho. Imuli azange ithembise uChamisa intonga kamdala. Njalo kulizilo ukuthi ngakulo muntu ongathembisa intonga leyo into yomuntu omdala eyaba ingxenye yokukhulula ilizwe leli. Intonga leyo iqakatheke kakhulu, iyimvilo. Asiyo nto ebobuhambe ikhulunywa nje ngabantwanyana ukuthi kuthiwa sengizentonga lami, senginika intonga kaNkomo. Akuqondanga, into ehlonipheka kakhulu intonga leyana kanti. Njalo balutshwana abantu abayaziyo lapho ekhona leyo ntonga. Yikho-ke nxa kulomuntu omthembisileyo, hhathi asomuntu wakwaNkomo, asomuntu wemuli ongabe ethembisa uChamisa into elizilo enjalo. Asiyo nto encane ukuhamba ikhulunywa nje ngabantwana leyo kanti.